Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Linga livuka njani izihlobo ezithandekayo. Olamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngomvulo mhla ka 18 Phalakazi 2017 ngo Praxedis Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje.
Sebeqale njalo indaba zabo zokuphosela ninyoka ephilayo. Kadesi isinkwa sikhwelile kodwa bayibabacholayo bathi abazange bekhweze iflower. Lawa bona besinkwa bona babe bekhweze sekuyini nxa iflower ingakhwelanga.
Ukuqonga kwentengo yesinkwa kubikwa kungemekweleki njalo uZulu usekudaze ingajazi zikahulumende ezibona ngentengo ukuthi zingenele.
Ithyphoid sekuke kwaba labantu abaningi ababuye belezi impawu zokuthi bangacatshangelwa ukuthi mhlawumbe bale-thyphoid, kodwa osokwenzakeleyo ukuthi bahlolisisiwe laba bantu sabalandelela sababuzisisa sathola ukuthi hhatshi kabalayo i-thyphoid.
Abogatsha lwezempilakahle kukhansile edolobho lakoBulawayo bathi edolobheni leli akula mkhuhlane wesihudo se-thyphoid. Amalunga awebandla elibusayo lakwele South Africa ele African National Congress ANC asemhlanganweni omkhulu waleli bandla owe-Congress eJohannesburg lokhe engakakhethi inkokheli. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Ukuqonga kwentengo yesinkwa kubikwa kungemukelekanga njalo uZulu usekhuthaze ingatsha zikahulumende ezibona ngentengo ukuthi zingenele kulungisiswe lintengo. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Izakhamuzi zakoBulawayo zithi zimangaliswe kakhulu yikuqonga kwentengo lokhu okungajwayelekiyo ngoba abachola ifulawa yokuphekisa isinkwa besithi abayikhwezanga intengo. Izakhamuzi zikhala ngokuthi lokhu kuzakwenza ukujabulela ikhefu lekhisimusi kube duma. Umnumzana Dalubuhle Moyo uthe kumele uhulumende afake izinqumo ezizavikela uZulu. Uthe uqonga kwentengo ikakhulu eyesinkwa esisuke kuntengo engaphansi kwedola i-90 cents isisiya kudola kwenza impilo ibe nzima.
Sebeqale njalo indaba zabo zokuphosela ninyoka ephilayo. Kadesi isinkwa sikhwelile kodwa bayibabacholayo bathi abazange bekhweze iflower. Lawa bona besinkwa bona babe bekhweze sekuyini nxa iflower ingakhwelanga. Abasiphumele egcekeni ukuthi imbangela evele ikhona iyini. Sona isinkwa sakhona babevele besehliselana intengo yokuqaleni. Kadesi sokungani sokukhona ubuqilo obukhona akusacaci ukuthi into evele isenzakala kuyini. Yibo bona abafuna ukuthi bethole imali ngabantu ngendlela eziphansi becila abantu. Abaphumele egcekeni besitshele ukuthi ibona bakhweze isinkwa kubangelwa kuyini ngoba laba bona abacholayo besithi akulantengo ekhwelileyo vele.
Unkosikazi Vanessa Dube uthe bebethembe ukuthi kuza kuba nenguquko ngokungena kwahulumende omutsha kodwa bayadana nxa izinto lokhe ziqhubeka zifana. Ethi okumangalisayo yikuthi intengo yeflower ayikhwelanga njalo kumele uhulumende aphumele iziqondiso eziza kwenza intengo ingaphongukhwezwa nje mahlayana ngabanini bhizimusi.
Intengo yeflower ayikhwelanga, ngakho asisakwazi ukuthi okuliqiniso yikuphi ukuthi ikhwelile loba ayikhwelanga, ngoba sesikhangele ukuthi isinkwa sikhwelile okungakhangelelekanga sibili ebantwini abaningi, kumbe benzela ukuthi njengoba kuyikhisimusi ukuthi abantu abaningi bazabe bedinga isinkwa ngokuthi bayenatha amatiye emakhaya njengoba babe lezimuli eziningi behlangene abantu. Ebese sikucela kakhulu ukuthi uhulumende afake ama-price control kubekwe lokukhangelwa ukuthi izinto zingaphongukhwela nje mahlayana.
Intengo yesinkwa kunye lokunye okudliwayo kukhwele kakhulu njalo kubikwa abachola iflower besithi abazwisisi ukuthi intengo yesinkwa ikhwezwe yini ngoba bona bengakhwezanga intengo yayo. Kodwa abanini bhizimusi ikakhulu abapheka isinkwa abanjengabo insko besithi bakhweza intengo yesinkwa ngoba labo bekhwezelwe intengo yeflower. Sekusele iviki elilodwa kuphela ukuthi ikhisimusi ifike njalo ukuqonga kwentengo kuzadumaza injabulo yekhisimusi ngoba kuvele kulolunye udubo lokusilela lwemali emabhanga. Ngimele iStudio 7 ngikoBulawayo ngingubathabile Masuku.
Umqondisi wogatsha lwezempilakahle kukhansile yedolobho lakobulawayo uDokotela Edwin Sibanda uveze ukuba kuleli dolobho akula mkhuhlane wesihudo se-typhoid. Njalo le miyane etholakala kuleli dolobho ayila mkhuhlane woqhuqho olwe-malaria. UAnastasia Ndlovu usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Okwamanje eleZimbabwe lisesikhathini sokulima, izulu lisina okwenza amanzi abe manengi angageleziyo ayiwo abangela imikhuhlane ehambelana lalesi sikhathi. UDokotela Sibanda utshelele umsakazo ukuba uBulawayo ngobunengi bakhe unatha amanzi ahlanzekileyo njalo umkhuhlane wesihudo awukho.
I-typhoid sekuke kwaba labantu abaningi ababuye belezi impawu zokuthi bangacatshangelwa ukuthi mhlawumbe bale-typhoid, kodwa osokwenzakele ukuthi bahlolisisiwe laba bantu sabalandelela sababuzisisa sathola ukuthi hatshi kabalayo i-typhoid. Njalo i-typhoid kumele sikhumbule ukuthi itholakala ikakhulu emanzi ekunatheni amanzi angcolileyo. Abantu bakobulawayo ngobuningi babo banatha amanzi avela empompini, amanzi akobulawayo ahlanzekile futhi ahlanzeke okwedlula isilinganiso se-WHO, World Health Organization. Ngakho siyakwazi ukuthi siwathembile amanzi ethu. Abanatha amanzi ethu aphuma empompini abasoze bayithole i-typhoid, kodwa ungagebha umthombo kumbe unathe amanzi omgodi owakobulawayo kule ngozi yokuthi ungathola eminye imikhuhlane lanxa ingayisiwe i-typhoid. Ngakho-ke sikhuthaza uzulu wonke ukuthi anathe amanzi avela empompini. Nxa ele mali ungathenga amanzi ezitolo lawa asemabhodleleni, kodwa-ke sibona ngathi awempompini ajiphile ngoba ngedola uphose uthole i-drum lonke.
Okwamanje uthi kule mikhuhlane ehambelana lesikhathi sezulu, kodwa idolobho lakobulawayo lihlezi endaweni engela mkhuhlane woqhuqho. Abantu abangaba lawo ngabangeza lawo besuka kwezinye indawo.
Imikhuhlane ehambelana lesikhathi sezulu ikakhulu ngomalaria le mikhuhlane yezihudo. Imalaria kobulawayo siyakwazi ukuthi ngenxa yokutshisa lokukhudumala kokubulawayo lokuqanda kwakobulawayo lobuphezulu bakobulawayo, ubulawayo uphezulu, lokho okuthiwa yi-altitude ngesilungu. Uzathola ukuthi imiyane kayenelisi, ikakhulu le imiyane ethwala imalaria ukuthi umkhuhlane woqhuqho ukuthi izalele kobulawayo, ikhulele kobulawayo. Imiyane ekhona kobulawayo yileyi engayithwaliyo imalaria.
Isakhamuzi sakobulawayo umnumzana George Gayanda uchaze ukuba abakahlaselwa yimikhuhlane ehambelana lezulu njalo banatha amanzi ahlanzekileyo.
Nasedolobheni lakobulawayo sinatha amanzi ahlanzekileyo, asikabanjwa imikhuhlane eminingi eminingi ehlangana lemikhuhlane yesikhathi sezulu, the mosquito asikabilayo kakhulu.
Unkosikazi Nosisalunga yena ubike ukuba balamanzi ahlanzekileyo empompini zabo, kodwa sebeqalile ukuhlutshwa iminyane ngoba bahlala duze lesifula. UBulawayo ulamanzi ahlanzekileyo uma kuqathaniswa lamanye amadolobho ezweni, njalo uhlanzekile. Abekhansili kodwa bakhuthaza abantu ukuba bahlambe izitsha zabo, izithelo lombhida bengakakudli, njalo bahlambe lezandla zabo ngemva kokuya esambuzini. Kumaviki ambalwa adluleyo kuke kwaba labantu abake baphathwa yisisu, kodwa ngemva kokuhlolwa esibhedlela seMpilo Central Hospital batholakale bengela mkhuhlane wesihudo esimemetheka ngemva kokunatha amanzi angahlambulukanga. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.
Linjani mahlabe zulu, linjani zulu kandaba. Sifisa ukulibikela ukuthi silethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe suku zonke ngo 6 AM, 2 PM la ngo 7 PM eZimbabwe. Lisibamba kumagagasi athi 909 meter wave, 4930, 15580 laku 6080 shortwave frequencies. Lilakho njalo ukusithola ebulenjini bokuzilibazisa kuFacebook kukhasi lethu le-VOA Ndebele. Land of sunshine, land of plenty, land of blue sky, land of promise, overflowing milk and honey. That's where I wanna be. It's a place for you and me.
Amankampani kaloliwe awe Zimbabwe le Zambia asecabange ukuqalisa ukuhlawulisa abashayeli abasebenzisa ibholoho le Victoria Falls elisemngceleni wamazwe omabili kusukisela ngenyanga ezayo kazibandlela 2018. Intetele yesudio 7 uMike Hobe usethulela lolu daba.
Lokhu kubikwe ngabe inkampani yomanyano wamankampani kaloliwe amazwe womabili eNational Railways of Zimbabwe NRZ imanyenele Zambia Railways Limited ZRL Image Railway Properties ERP. Lokhu yithi ikwenze phansi kweziqondiso zomthetho ophathelane lezemigwaqo oqondisa ukuhlawula kwentuba zomgwaqo owe Toll Roads Act. Phansi kwalesi siqondiso, izimoto ezinkulu zama-haulage trucks sizohlawula amadola ngamashumi amathathu, $30, ukwedlula ebholohweni leli. Amabhasi amakhulu asetshenziswa izithekeli asezohlawula amadola ayisikhombisa, $7, ukuthi amancane ama-minibus ahlawule amadola amahlanu, $5 ukwedlula. Izimoto ezinkulu zizohlawula amadola alitshumi, kuthi ezincane zingahlawule lutho, kanye lezamateksi ezincane asebenzisa amamitha aziyikubhadala. Abe ERP bathi limali izaba ngeyokulondoloza ibholoho lisesimeni esihle njalo kuyazakala ukuthi ibholoho leli liyinsika sokuthuthukisa umnotho hathi oweZimbabwe leZambia kuphela kodwa ngasemhlubulweni wonke wangezansi kwezwekazi leAfrika oweSADC. Leli bholoho elakhiwe ngomnyaka ka-1905 libikwa lingazakhe lilungisiswe okomsebenzi omkhulu eminyakeni yonke. Ngakho ke abe ERP bathi kuyadingeka khathesi ukuthi bacabange ngokuqhuba umsebenzi omkhulu wokulungisisisa lokuvuselela ukuze lingaceni liyingozi ngokuguga.
Nesigabeni esilandelayo wathi sikhangele izivela kwamanye amazwe. Inkulungwane ezedlula izinhlanu zamalunga webandla elibusayelwa kwele South Africa ele African National Congress ANC bezithe gwaqa edolobheni leJohannesburg emhlanganweni omkhulu waleli bandla oweCongress. Abe-ANC bebekhangelele ukuvota ngesonto ukukhetha inkokheli yaleli bandla egoqela umongameli ozaba nguye ozancintisa emele ibandla kukhetho lokudinga umongameli welizwe kukhetho luka-2019. Abe-ANC bafuna ukudinga ozathatha isikhundla sikamongameli Jacob Zuma. Okhangelelweyo kutshiya lesi sikhundla ngemva kokwetheswa amacala amaninginingi okungethembeki lokutshaphaza imali. Zibikwa zindala zombili phakathi kukamsekeli kaZuma, umnumzana Cyril Ramaphosa, lowake waba likhosikazi lakhe, unkosikazi Nkosazana Dlamini Zuma, yena-ke olembali yokuba ngowesifazane ozinzileyo kwezombusazwe. Nanku phela iseke waba umgcinisihlalo wenhlanganiso yomanyana wamazwe abensundu we-African Union. Ibandla ele-ANC lokhu elisaqinile kwele-South Africa, njalo lokhu elilosekelo elizweni lonke, lokhu lelo lizwe latholayo uzibuse ngomnyaka ka-1994, okutsho ukubana onqobayo kukhetho lokuba umkhokheli webandla le-ANC nguye okhangelelwe ukuvotelwa la kukhetho lokudinga umongameli welizwe ngomnyaka ka-2019. Kubikwa kufunyenwe isidumbu sesisebenzi sesigodlo sabeBhilithane kwele-Lebanon ngesonto ekuseni. Isidumbu sikaRebecca Dykes sibikwa sifunyenwe emgwaqweni ngemva kokubulawa kabuhlungu. Abazi ngokwenzakalayo batshele amapholisa labezindaba kwele-Bhilithane ukubana ngemva kokuhlolwa kwalesi sidumbu kufunyenwe ukubana uqale wadlwengula andubana abulawe, kodwa kakunakanelwa ukubana kungaba kulezo mbusazwe ezingabe zibangele imfa yakhe. Sizigqiba-ke lapha ezivela kwamanye amazwe. Iqembu labalwela ilungelo loluntu elebhejhu likaZulu liphakathi kwamalungiselelo okutshengisela lisola ilanga lokumanyana kwebandla leZANU-PF lelezaphu eleUnity Day okulikhefu mhla ka-22 Mpalakazi. Kodwa amapholisa akobulawayo adonsa inyawo ekupheni leli qembu imvumo yokufola. U-Anastasia Ndlovu usibhalo ludaba ngokugcweleyo.
ilanga le Unity Day isivumelwano sokuthula esasayinwa ngumnumzana Joshua Mqabuko Nkomo owayekhokhela iPF Zapu lomnumzana Robert Mugabe owayekhokhela iZanu ngesikhathi sombhuqazwe weGugura Hundi. Kodwa inhlanganiso ye-Ibhethu likaZulu ithi yona ayilinanzi leli langa. Unobhala jikelele we-Ibhethu likaZulu umnumzana Mbuso Fuzwayo uthi amalungiselelo okutshengisela ngaleli langa aseqalile.
Siphezu kwamalungiselelo okunxusa abantu, amapholisa sesawazisa sesimelele ukuthi aphendule. Kodwa silethemba lokuthi hayi usuku luzasebenza kakuhle. Sesinxusile ezinye iziphathamandla labantu nje abatsheneyo bezinkonzo lani la.
Umnumzana Fuzwayo uchaze ukuba amapholisa aseqale ukudlala umacatshelana ngoba lokhe bedlulisela phambili amalanga okubapha imvumo. Kodwa uthi noma bengala mvumo bazaqhubekela phambili ngokufola edolobheni esithombeni sikamuyi uNkomo.
Kuyona liviki esanda kwedlula ngambile siyabuza ukuthi sebephendulile yini bathe bazasizazisa kuyona liviki. Bengayala ukuthi sizalwisana, sizalwisana ngayo yonke indlela ngokomthetho ukubana umkhosi uqhubekele phambili. Umkhosi esingakwazisa abantu ukuthi uzenzakala loba kutheni.
Umnumzana Mavelas Ndiweni uthe bazolikhumbula leli langa ikakhulu sekubusa omunye owaphatheka ekubulaweni kwabantu ngesikhathi seGugura Hundi.
Sithi abantu bakithi kabaze ngobuningi sizomaka idanga lapho umbhuqazwe owaphela ngalo. Sikhumbula abantu bakithi ngoba igazi labantu bakithi alizange lichitheke in vain. We have to emotionalize ispirit sabo singapheli, sihlobo sibakhumbula kuze kuyefike ekugcineni, especially ngesikhathi lesi sokubusa amaGugura Hundist.
Evumelana loNdiweni, uNkosikazi Linda Sibanda odabuka eMatopo uthe lilanga elibuhlungu njalo kulusizi ngoba sebebuswa ngomunye wabantu abaphatheka kuGugura Hundi, ethi ilanga leUnity Day yibo balithatha njengelanga lokuzila.
Ilanga lamhla ka-22 December thina njengathi kuregion yethu vele silikhangelele njengelanga elibuhlungu kakhulu okumele sikhumbule khona izihlobo zethu. Njengakhathi esikunje sokufakwe umkhokheli omutsha eZimbabwe onguye umuntu owaletha ubuhlungu bona lobo esibukhangele esesibhekane labo ngalesikhathi, sizwa kusithinta kakhulu ezinhliziyweni zethu. Asingazi ukuthi kungaze kuthi wena ukuthi into le ilungisiswe.
Ipholisa elisebenza udaba lwamaphepha avumela iBhethu likaZulu ukufola uMarshal Dube walile ukutsho isizathu sokuphuza ukuvumela ukufola, ethi kukhulunywe lophezulu kuye kodwa esala ukutsho le nombolo zalo okumele avumele ukufola. Ngomnyaka odlule amapholisa alandulela iBhethu likaZulu ukufola baze bakhweza lolu daba bagcina bephiwa imvumo yi-High Court. Ngimele iStudio 7 kobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Umphathi ntambo wezokudlelwano beZimbabwe lamanye amazwe omhlaba uMajor General Sibusiso Moyo uhlanganelo okwakuqala labameli bakwamanye amazwe elizweni lapho azise ukubana uhulumende weZimbabwe uzinikele ukuvuselela ubudlelwano obuhle lamanye amazwe. Kodwa wabaxwayisa ukubana behlukane lomkhuba wokuba ngonompembe kundaba zokulondolozwa kwamalungelo oluntu ilizwe lilungiselela ukhetho. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Emhlanganweni lentatheli izindaba ngemva kokubonana labameli bamanye amazwe laba owenzelwe eRainbow Towers, uMajor General Moyo uthi ilizwe lakhe liqakathekisa ukuvuselelwa kwengxoxo lamazwe akade eselobudlelwano obungasebuhle leZimbabwe. Wengeza ethi lesi akuseyiso isikhathi sokube kukhangelwa kokwenzakala kudala ngoba ethi akekho omsulwa nxa kukhangelwa ezokwephulwa kwelungelo loluntu okumqoka yikubonisana lapho kuthe kwaphusiswa hatshi ukungenela endabeni zomndeni.
We are not going to be lecturing anyone, nor do we also expect the vice versa. And in pursuit of common goals, we check...
Ngasi ukutshelwa kokwenza loba thina ukutshela abanye ukuthi benze kanjani, kungakho asikukhangelelanga lokho. Indaba okubalisa ezokulondolozwa kwelungelo loluntu okuphathelene lezebutho, intuthuko lokulinganiswa kwamathuba phakathi kwabesilisa labesifazane kungamelanga kube ngezisetshenziswa ukukhombana ngomunwe. Kumele sazi ukuthi kabakho abazingilosi loba osathe sibathane kulolu daba sonke siyaphozisa okuqhakathekileyo ukuba sizinikele ukuba sizilungisise lezo ndaba.
Umoya uthi kunje esesungule ingxoxo labakwamanye amazwe okubalisa eMelika, Britain, Sweden lamanye ukuvuselela ingxoxo zokusebenzelana esephatha ezokhetho. Umoya uthi eZimbabwe lizimisele ukuqhuba ukhetho olubalulekileyo luqhutshwa ngendlela, kodwa wacela abamazwe omhlaba ukuba bengangeneli endabeni zomndeni.
Instead, I exhort you to remain steadfast in your dignified roles of impartial observers.
Ngiyalicela ukuba lingazelathatha nhlangothi lapho lizebona ukhetho luqhutshwa njengokutsho kukamongameli u-Emmerson Mnangagwa. Abakhona abazonxuswa ukuzabona lolu khetho luqhutshwa kusiya ngokufisa kukahulumende okhona. Sithembisa ukhetho oluzoqhutshwa ngendlela emukelwa ngumuntu wonke olungeladlakela. Kasiyi kuluvumela udlakela kulolu khetho njengokuba sihlezi sikhuthaza la kwezinye inketho.
Umnumzana Desmond Mdluli uthi ukhetho lungenziwa ngendlela lusiza kwezesimo selizwe.
So into eqakathekileyo kakhulu ngoba into eyenza ukuthi even abafuna ukuvula imisebenzi kumbe amabhizinisi lapha eZimbabwe bekwanise ukuba lento ebathembisayo. Uhulumende yabe thembisile ikakhulu the international community. So into eqakathekileyo kakhulu especially sikhangela ukuthi bafuna ukuvuselela i-economy yeZimbabwe. Into eqakathekileyo, into ebongekayo kakhulu ngoba siyabona ukuthi nxa ukhetho lungayenzwa ngendlela engayisiyo engathakazelwa nguZulu, into ephambanisa i-investment lapha eZimbabwe.
Lo mhlangano labameli bamazwe ehlukeneyo uza ngemva kokuphume kungxoxo enziwe ngabameli benhlanganiso ezizimeleyo labamabandla aphikisayo lamalunga edale lesenethi lakweleMelika. Abanye abantu laye umoyo basole kakhulu inkuthazo abathi yenziwe kweleMelika ngamalunga omanyano we-MDC Alliance lapho atshele khona uhlangothi lwe-Foreign Relations Subcommittee on Africa and Global Health Policies ukuba liqhubeke ngezijeziso zenotho ngendlela yokufuqa uhulumende weZimbabwe ukuba alungisise okumele kulungisiswe andubana kwenziwe ukhetho olukhululekileyo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Amaqembu omdlalo wevolleyball akweZimbabwe athi ele support unit kanye lele Harare City yiwo anqobe kumncintiswano womkhulu owe Zone 6 Volleyball Club Championships obuqhutshelwa edolobheni lakoBulawayo. Ngentathele izindaba yeStudio 7 uJoseph Njanji use
iqembu leHarare City liphakamise isicoco kumncintiswano wabesifazane ngemva kokunqoba eleBotswana Defence Forces 6 nge-3-1 lathola imendulo zegolide kuthi eleBDF 6 lathola imendulo zesilver. Iqembu lekhampulitsi laseSouth Africa lithole imendulo yombala we-2-0 ngemva kokunqoba ele-VUT emdlalweni wokudinga iqembu eliphutshe lisendaweni yesithathu nge-3-0. Iqembu leHarare City ndawonye lele-BDF lekhampulitsi kanye lele-VUT athe ngokuphutsha esendaweni ezine eziphezulu kumncintiswano wabesifazane zathola ilungelo lokuyamela umhlubu lwangezansi yezwekazi lase-Afrika kumncintiswano wokudinga intshantshu zezwekazi lase-Afrika oza kuba khona ngomnyaka ozayo. Umdlali weqembu leHarare City uAlvinus Banda uthi kuzamele belungiselele kanzima ukuze benelise ukuncintisana lentshantshu zakwezinye izigaba zelizwekazi lase-Africa.
Hopefully sizoqalisa i-training end of this year, beginning next year, kuthi sibe ne-time eningi yokupractisa njenge-team. Kumele sipractise hard because ama-teams are trainer very hard, badlala i-volleyball from morning to evening. So kumele sifake i-full-time, sitraine very hard.
Ukucelela besilisa iqembu le-support unit linqobe ele-UZ Wolves nge-3-1 lathola isicoco kanye lemendulo zegolide kwathi ele-UZ Wolves lithole imendulo zesilver. Iqembu le-Redskins elaseLesotho yilo elithole imendulo zombala we-2C ngemva kokunqoba ele-UniJersey nge-3-1 emdlalweni wokudinga iqembu eliqede imidlalo lisendaweni yesithathu. Umqeqeshi weqembu le-support unit u-Itanang Abu Basutu uthi baphumelele ngoba besebenze gadalala belungiselela limidlalo.
Kumnandi kuwina but through hard work besebenza besiyi-target. Sesawina i-bronze, sawina i-silver, so besikwazi ukuthi at least we must get gold this time. Secret yethimu ukutrena, training the right thing.
Iqembu leHarare City ele UZ Wolves ele Redskins kanye lele Unijozi iyowazamela isigaba sika Zone 6 kumncintiswano weAfrican Club Championships ngomnyaka ozayo ngenyanga kaMabasa wona ozaqhutshelwa elizweni elikhona lizaqanjwa. Umncintiswano weZone 6 Volleyball Club Championships uzaqhutshelwa edolobheni leDurban eliselizweni laseSouth Africa ngomnyaka ozayo. Ngiyimele Studio 7 ngobulawayo nguJoseph Njanji.
Kuye kwafika kimi. Kuye kwafika kimi. Ukuhlakanipha ngomculo. Kuye kwafika kimi. Kuye kwafika kimi. Ukuhlakanipha ngomculo. This is the time. This is the time. Time. The time for you and me. To reach boundaries and break boundaries and no boundaries. To reach boundaries and break boundaries and no boundaries. Let's come together and share ideas and knowledge, inspiration. Although they say we are uneducated, we are better than them. Our music goes across the world, took us from and takes us to excellence. Bloom to Loagiti. Semuye wamina mapiro. One day semuye. What a big kakaslulwandle. Haibo. Now come to Loagiti. Semuye wamina mapiro. One day somewhere, what a big castle lunge. I will now go Lum Tulu Lama Pio, Lum Tulu Lama Pio,
Lum Tulu Lama Pio, Lum Tulu Lama Pio, Lum Tulu Lama Pio, Lum Tulu Lama Pio, Lum Tulu Lama Pio, Lum Tulu Lama Pio, Lum Tulu Lama Pio, Lum Tulu Lama Pio, Lum Tulu Lama Pio, Lum Tulu Lama Pio, Lum Tulu Lama Pio, Lum
kwesihloko isithi umculo ulamaphiko yingoma ke esinikwe ngabe Shining Stars. Ngonike isikhathi sethu sezidliwe ngumango kodwa singekehlukani wothi sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela. Ukuqonga kwentengo yesinkwa kubikwa kungemukelekanga njalo uZulu usekhuthaze ingatsha zikahulumende ezibona ngentengo ukuthi zingenele. Abogatsha lwezempilakahle kukansile yedolobho lakobulawayo bathi elidolobheni leli akula mkhuhlane wesihudo se-typhoid. Kuthi ke amalunga webandla elibusayela kwele-South Africa ele-African National Congress ANC asemhlanganweni omkhulu waleli bandla owe-Congress eJohannesburg njalo lokhu engakakhethi inkokheli. Sizigqiba ke lapha indaba zethu zekuseni. Asibeke ithuba elifanayo njalo ngo-half past 2 emini lapho esilethulela khona olunye njalo uhlelo lwezindaba ezimqotho ngeZimbabwe. Lingakhohlwa ukubana sesilenhlelo ezintathu ezibalisa olwekuseni, olukwa 6:30, nganye ke lolukwa 2:30 emini, lolulandelwa ngesigqiba ngalo ilanga oluka 7:30 ntambama. Njalo lingakhohlwa ukubana silalo uhlelo lapho elingena khona ngocingo olwe live talk kusukisela ngesikhathi esika 1 kusiyafika u 2 o'clock, nsuku zonke ngomvulo kusiya ngolesihlanu. Oliver Lelisayo ngoPraxedes Jeremiah.